So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu oluhle mhla ka 23 Mpalakazi 2022. Igama lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into leyabadi unity vele kayikho. So sibayi regarda njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i relationship ekhona izaphu lezana is that of a conquered and the conqueror. Kume sithi a horse and the rider.
Umthetho wandaba kamantshi obulawayo magistrate court namhla ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANPF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, ongumkhokheli webandla elibusayo leZANUPF, namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe ele Politburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Njengoba ikhisimusi sifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathathu laba ababotshwe.
Umthetho ndaba kamantshi owebulawayo magistrate court namhla ukhulule unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-girls table, umsekeli kamqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngokubahlawulisa isibambiso se-bail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi ngomthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day. Bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentathelo izindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele. Esedale umhlanga ekhulumisana lomantshi uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje, ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo, njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. Abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likamantshi ngomnyaka ozayo mhla ka 20 Zibandlela. Umqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le-Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
Kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabotshwa ezabulawa ngohulumende. Uhulumende nalowo eqede ebabophela into abangayenzanga, ebafayindise, ebanikeza ibheyili yemali edulayo. Kodwa hhayi, akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu, awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalungisa udaba kungalanto yenzayo isenza izaba.
Umabhalane webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyathusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyatshenisa ukuthi into leyabadi unity vele kayikho. So sibayirigada njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of conquered and the conqueror.
Ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibhethu likaZulu umnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi.
Ukuthi yize leze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba, izinduna zilide ngizwile bengimlalele ekhuluma izolo. Ukhuluma into angayipractiziyo.
Abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho eCentral Police Station, basiwa edale likamanje eTrade Gold Magistrate Court. Uncubelo Nyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso esebail. Umanje uSibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso ibail. Abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje imali yesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami. Udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lezinhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Amalunga la agoqela labo abakade bevele bekukomithile, labanye abakade sebalahlelwa emsamo asebephendukisiwe, labalutshwana abatsha. Abacungubungula ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele ukumanyanisa amaxuku adonselanayo kuleli bandla ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. UMnangagwa uqale ngokwethula amagama abasekeli bakhe kubandla, omnumzana Constantino Chiwenga lo Kembo Muhadi kanye lomgcini isihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ababuyisele esikhundleni abakade bevele bekizo.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohad. The chairman of the party is Comrade OCZ Mchunguri Kashiri. The Secretary for Administration is Dr. Obed Moses Mpofu. His deputy is Lieutenant General Nyambuya.
Abanye ababuyiselwe ezihlalweni zabo kuPolitburo bagoqela umnumzana Obert Mpofu ongunobhala, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa ozabona ngokwezethekeli lezemvelo, unkosikazi Mabel Chinomona obona ngabesifazane, uThino Machakaire obona ngezabatsha, usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ophiwe isikhundla sokubona ngezomthetho esasibanjwe ngumnumzana Paul Mangwana, yena oseza kubona ngezokwemba. Kulabo asebebuyiselwe kuPolitburo Bevela emsamo bagoqela umnumzana Webster Shamu ozasekela umqoqi wezenhlelo zebandla u-Deputy Political Commissar umnumzana James Makamba owake wavinjwa ukuncintisela isihlalo sikamgcini isihlalo weMashonaland Central ephiwe isikhundla sokusekela obona ngezokuthwala kwempahla lo mnumzana Super Mandiwanzira ozabona ngezezabelo ochubungula ezombusazwe umnumzana Joseph Chuma engelinye lamalunga eCentral Committee yaleli bandla uthi iPolitburo le ikhombisa isifiso sikaMnangagwa esokubambanisa ibandla lokuqhubekelisa phambili inhlelo zokuqeqetsha lokulolonga abatsha kwezombusazwe.
Ekwenzeni lokhu ngiyananzelela ukubana kube lokuntshintsha okuthize okukhona. Siyabona bakhona abanye abantu abatsha abangenileyo kuPolitburo, labanye abadala abaqhubeke belokhu bebambe izikhundla zabo abevele belazo. Khonokho yiko okutshengisela into esiyibiza ngesiNgisi sithi continuity.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi iPolitburo le ikhipha obala ukubana akula nguquko phakathi kombuso kamuyi umnumzana Mgabe lokamnangagwa.
Nanku-ke le abayibiza i-Second Republic isibuye yabacela njalo ukuthi bakapule bebulala bediliza ilizwe. Akula mbono kumbe ingqondo ezintsha ezivezwa lapha.
Isisekelo sebandla leZANU-PF sithi umkhokheli webandla ulamandla okukhipha kuloba ngubani kukomiti yePolitburo lapho afuna khona. Kodwa bonke laba bazahlala ezikhundleni zabo kuze kube lo munye umhlangano omkhulu weKhongolosi Congress ngemva kweminyaka emihlanu. Esinye isizalwane seBotswana sesiphathise imuli yeZimbabwe yalahlekelwa ngamalunga amabili kungozi yomlilo ngesitanda lapho abazakwakha khona umuzi wabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UmSamaria omuhle ngonkosikazi Sibongile Msimanga, isizalwane seBotswana esinikeze imuli kamnumzana Decent Spanda indawo yokwakha engabiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amapula i-300,000. UmSimanga utshele iStudio 7 ukuthi ubone kufanele ukuthi aphathise imuli yalahlelwa ngumama lendodakazi eleminyaka emibili kulandela umlilo waqhamuka endlini yabo etlokwe ngomfumfu.
Lami ngakhangela ukuthi mina ngilani engilakho, ngakhangela indawo lami engayinikezwa nguNkulunkulu ukuthi ngingenzani ngayo ingaka, nothi ukuthi inkulu ngingenzani lama kungancedisa. Ngingayithatha ngiyithengise kumbe ngibanike imali ngathi kungcono njengokuba bengala ndawo yokuhlala betshele endlini kamnikazi ngibanikeza indawo ile. Ngibanikeza yonena, ngibanikeza indawo yenale okanye baboleki banikeza ukuthi bayakhe besibancedise bahlale khona lapho.
UmSimanga uthi indawo izabhaliswa ngaphansi kwebizo lezingane ezimbili ezaphephayo engozini yomlilo. Enye ingane yatsha kabuhlungu kodwa yaphepha ilenyanga ezine. Ubaba wezingane uSibanda uthi uzizwa eduduzekile ngosizo alutholayo lokhe kwehla ingozi yomlilo, wona wabangwa ukuduba kwesigxingi esilomlilo ukupheka igasi.
Ngiyabonga kakhulu umama uMsimanga into owangenzela yona, wanikeza abantu abami bobabili indawo yokuhlala. Ngenhliziyo alayo lobuhlungu wabuzwayo ngesikhelo esokuthi yakwazi ukuthi abantwana laye ngumuntu ongumama oba nabantwana. So ngiyabonga kakhulu. Into engiyicelayo luncedo lokuthi abantu abami khona lawo abathole khona bekwanise ukuthi kuncedise ukuthi bekwazi ukuyakhelwa.
Okade encedisana lemuli kaSibanda lokho kwehla umonakalo, umnumzana Mluleki Mbebhe uthi bajabule ngesandla somusa sikaMsimanga, khathesi sebezama ukudinga izandla ukuthi kusungulwe uhlelo lokwakha.
Into esesicela lapha kakhulu ukuthi siyisizwe, besicela asilayo imali kwamanje, sisasungula sisaqalisa sebancane, so besicela ama-donations izimali zokuthi umulo imdeni lo uyakhelwe indlu lapho abazahlala khona eBotswana ngoba belahlekelwe ikho konke, ngoba besibazinamela impahla lokudla okwamanje sesithola iplot ukuthi beyakhiyelwe endawo nasemithi Muthabi. Kwesokucela kuphela ngalesi sikhathi bazali ihlobo zenkosi.
Umnumzana Titus Nxumalo omgcini sihlalo wesizanani Caregivers uthi njengenhlanganiso baqhubeka bephathisa imuli zabantu bekhaya ezizithola zisebunzimeni.
uyamnika kamboleki umnikile 400 squares enthemba ukuthi ngentengo yeBotswana ingaba yi around 300,000 ikho ke ngokunjalo hlobo zami esizweni sakithi kusese labantu abalenhliziyo ezinhle njalo ntanda ukuthi libe kwazi imhlaba wonke lisincedise ngama donations libe kwazi futhi ukuthi simile eBotswana njengabazali babantwana abantwana nxa bese eBotswana bakhuthazene ukuthi babonane labazali besizana ne caregivers nxa belenhlupho.
Ingozi yomlilo ehlela imuli kaSibanda ngesikhathi unkosikazi wakhe uPink Singo ephekela abantwana uSibanda wayengekho ngesikhathi sengozi kuthi umntwana oleminyaka eyisithupha wayedlala phandle indodana eleminyaka emibili yadlula kusanda kwenzeka ingozi kukanti umama wabhubha ngemva kwesikhathi esesibhedlela sePrincess Marina eGaborone. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 16 ngenyanga kaMpalakazi, ugatsha lweSocial Council kumanyano weUnited Nations lwavotela ukuthi ilizwe leIran lixotshwe kuCommission ephathelane lendaba zabesifazana kulumanyano. A Commission of the Status of Women, umeli weMelika kumanyano weUnited Nations, unkosazana Linda Thomas Greenfield, wathi umthelela waleli nyathelo ukuthi lizanyikinyisa umhlaba wonke njalo wagcizelela ukuthi imizamo le ekhokhelwa ngeleMelika iphathisa inhlanganiso yezezimeleyo eIran. Inyathelo leli lona elimqoka lathathwa kulandelwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ngohulumende weIran. Kanye lesihluku sakhe kulabo abatshengisela ngokuthula ezitaladeni zalelo lizwe. Okwabangelwa ikufa kuka Masa Amini, wayeneminyaka engamachumi amabili lambili, ezandleni zamapholisa ngenyanga kaMpandula. Uhulumende weIran mhlawumbe wacabanga ukuthi ukufa kuka Masa kuzadlula nje kungabi indaba zalutho, kutsho unkosazana Thomas Greenfield. Kodwa ngalesi isikhathi kwakulomahluko. Abesifazana abalezibindi abazintathela izindaba uNilofa Hamedi loElane Mohammed basakaza lolu daba. Abantu beIran bathi beluzwa bathi sokwanele. Abesifazana beIran kanye labesilisa abemhlobo ehlukeneyo basukuma batshengisela bathi bafuna ukuthi amalungelo abo ananzwe bemanyaniswa indikimba ethi owesifazana impilo lenkululeko. Uhulumende weIran wazama wehluleka ukuthi avimbele abantu belizwe lakhe ukuthi bekhulume kunyanga ezintathu ezedluleyo ngokubabopha ukuhlukuluza inkulungwane lenkulungwane zabatshengisela ngokuthula lokubethulela isigwebo esiphezulu esigoqela ukugwetshelwa ukufa ngemva kokuthonisiswa kungalandelwa umthetho. Umcebisi wogatsha lweNational Security umnumzana Jake Sullivan wethula umbiko othi ukuvotela ukuxotsha ilizwe leIran kugatsha lweUN Commission on the Status of Women ngezinye impawu ezibonisa ukuthi maningi amazwe avumelana ukuthi eleIran sokufanele livume umlando eliwetheswayo. Waphinda wanika umzekeliso wesinqumo sogatsha lweUN Human Rights Council ngenyanga edluleyo esamukelwa ngabaningi esokubumba ikomiti yokuphenya uchuku lukahulumende weIran ebantwini bakhe. Wathi mhlaka 8 ngoMpalakazi, amazwe ayisishiyagalolunye alobe umbiko esola ukuhlukuluzwa kwabesifazana abatshengiselayo ngohulumende weIran. Uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo yokuthi kulandelwe umthetho kumacala adalwa iziphathamandla zikahulumende weIran. Ngemva kokuvotela ukuthi eleIran lisuswe kuCommission ye Status of Women, uAmbassador Thomas Greenfield wathi lelo lilanga elibalulekileyo njalo wathi samela uMasa, samela abesifazana, njalo samela impilo.
Lapho ke belilalele ukudaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Usuku lwekhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa akabavumelani ngendlela oluthakazelelwa ngayo. Abanye bathi kufanele kuyiwe ezinkonzweni, abanye njalo besithi lusuku lokunatha utshwala. UThuso Khumalo osethulela loludaba eseJohannesburg kwele South Africa, uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolusuku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolusuku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenza ngazathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu udakiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngalelanga. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandene uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi. Bebesenza amadili bekutshwala kuhlatshwa inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculele ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhla ka-25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhla ka-25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi. Okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lwekhisimusi. Nxa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi lithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa lamangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubokile.
Njengoba ikhisimusi isifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu ukuze asondeze amakholwa enkosini, yena ecula yokobulawayo. Asizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Siyabonga, siyabonga, siyabonga,
Isikhathi sekhisimusi isikhathi semuli lapho amakholwa ananza uzalo kuka Jesu Kristu kuthandazwa kudliwa kube ugidwe wona simuncotsha uzosibusisa umculo wakhe ake sizwe imbali yakhe
ile gama lami lokuzalwa ngizalelwe eMthabezi Mission Hospital ngafunda eMthabezi Primary suka eMthabezi Primary ngasesiya eMthabezi ke secondary funde khona sime secondary education up to A level isuka lapho ngasesiya eLupane State University ikho lapho ke engenze khona izifundo zami zaphezulu.
Cha wangena kwezomculo esemncane wakhula engoculayo kuze bela namhlanje uyaphambili
ngiqale ukucula ke ngisesemncane ukuthi ngisese labo 5 years vengile sengiqale ukucula ukuhlabelela ingoma zegospel lesikolo ngikhule ngento ohlabelelayo njalo igama lami elithi Onesimo Ncotsha elithi Onesimo ligama lami elikubhethe sebele engizwalwe ngalo elithi ukuthi umuntu oletha inzuzo someone who brings profit ngihlabela umculo ke we gospel tasila sekangala yomuthe mbona lusoma da yomuthe tasila sekangala yomuthe mbona lusoma da yela sikhiphe kibiyo nasinyana sekangala yomuthe mbona
ngumuntu wasindiswa udala njalo ungumthumayeli oludumo kakhulu uthi yena ucula kulibizo kuye
into engibizelwe ukuthi ishumayele ivangeli ngokuhlabelela abantu benelise ukubaphenduke abanye basikiswe abanye bathule ukuthula nje ngokulalela nje lomculo engicula njalo ngisebenza le Destiny Music Production producer wami uVictor T uyasisebenza sonke ke emculeni bakhona ke abanye ezisebenza labo abagoqela ke uSimphiwe Ncube odadewethu lapha nabo uPauline bakhona ke labafowethu uInnocent Nyoni esake sisebenzisa nje sonke ke emculeni
sela ilizwi lekhisimusi ubalaleli mpofu ubatshele ukuthi utholakala ngaphi kobafuna ukulandela
Merry Christmas and a prosperous new year. Let's enjoy with our families and our loved ones, but let's take care of each other, let's take care of ourselves. Singasikhohle ukuthi singobani. Life continues even in 2023. Bakithi kasisiphatheni kahle, sikholise ndawonye. Mina ngithola kakhulu ngithola ku YouTube Onesimo Ncotsha Mpofu, ngithole ku Facebook ngokuthi Onesimo Ncotsha Mpofu, uyangithola lapho. Onesimo Ncotsha ku Instagram, Onesimo Ncotsha ku TikTok, Onesimo Ncotsha njalo ke ku Twitter uyangithola ke kompana. Ngiyabonga kakhulu sekelo olweni bakithi.
Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenza kuKhisimusi kamnandi oka Onesimo Ncotsha Mpofu omunye besilaye kuhlelo oza Friday. Libe le careful eKhisimusi limnandi elingela ngozi liziphathe kuhle. Merry Christmas igama lami uEzra Jesus Bantu.
Siyabonga Ezra Jesus Banda lo Onesimo Ncotsha Mpofu ku live talk namhla sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bayethakazelela njani iKhisimusi lonyaka endaweni ezijiyeneyo zomhlaba lapho abakhona singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umthethandaba kamantshi obulawayo magistrate court namhlanje ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuba hlawulisa isibambiso sebail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe lePolitbureau lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGain Saidi ngisithi yahlanganeni njalo kusasa kusihlwa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.